Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-26 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi.
Bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubeki wabeka le budget yakho hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke sabasukume bahambe bayekhuluma isikhathi sokwesaba siphelile.
Sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi kodwa akula tension leyana thina seke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election.
Kwezamasiko, kwenziwani lezi nsuku ukulobolisa abantu abahlala emazweni? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi. Okhokhela izinduna uChief Fortune Jarumbira wazisa kunyanga ezedluleyo ukuthi induna ngayinye yesigaba seMathebeleland leNkabazwe izaphathiswa ngamanene lamanenekazi alichumi lane ukuxazulula lolu daba. Igqwetha lesizwe unkosikazi Virginia Mabhiza yena uthi imali yokuqhuba loluhlelo siyabekwa eceleni. Kodwa bakhona abalokhe besola loluhlelo besithi lungazakhokhelwa zinduna. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Salibonani baba Gande, salibonani ngisho labalaleli bonke. Lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJulayi uhlelo lolu kumele luqale. Mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olweGugurahundi bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke sabasukume bahambe bayekhuluma isikhathi sokwesaba siphelile abantu bakithi kabahambe bayekhuluma njengoba lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso ukuthi lelo qiniso uzalithini uhulumende hayi ayisiyo ndaba kabani leyo mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele indaba sikwazi ukuthi kathi yena uhulumende uthini ngalendaba ngoba nxa sesimtshelile kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalendaba eyiyona lokho isihlupha la namhlanje sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayo nalendaba. So ke mina ngithi hayi abantu bakithi kabasukume bonke bahamba bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela loluhlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle na loluhlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo. Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi zichemile kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi luhlelo lonolu olweGugurahundi. Liqiniso lelo kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni iyali lokhu ilenhlonipho esizweni esikhulu kakhulu okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana njilo basukume bangasayisabi lutho bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa ama record lawo akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama NGOs lawo sechemile amanene. Abantu abanengi sebechemile abanene. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo. Kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi abantu bangakuma nazo bafike bakhuluma iqiniso abantu bakithi bangesabi lutho. Iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza lolu hlelo abantu bakithi bakhululeke bahambe bayikhuluma phambili kwenduna zabo abavele bephila lazo. Ambona.
Hayi, lati siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Usokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho. Ibandla elibusayo ele ANC lenze umhlangano walo wakugcina izolo enkundleni ye-FNB Stadium kodwa lehluleka ukuyigcwalisa lenkundla engathwala abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu 100,000. Kubikwa bekulabantu abazinkulungwane ezingamachuma isikhombisa i-70,000. Iningi likhangelele ukuthi kulibone ukuthi ibandla elitsha elemkhonto wesizwe lizathola amavoti amangaki kulandela ukumiswa kokuncintisa komkhokheli walo umnumzana Jacob Zuma ngumthethwandaba. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hayi, umumo unjengenjwayelo, yebo khona ku-social media uyezwa nje iziphithiphithi zenkulumo zani lokhu lalokhu. Namhlanje bekuyisiphithiphithi kukhulunywa sengathi kukhona amalunga e-MK afice kwenye i-library thizana e-KZN kunamabhaloti, into efana nani. Kodwa akula tension leyana thina esiyeke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election. Kuyakhankaswa nje, abantu bayazihambela nje, hayi kusasukuzonke.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo ungathi amabandla wonke alamathuba yini ukuthi bazithengise kuZulu?
Umthetho weSouth Africa vele uqinile kulokho. Amabandla wonke angathi alithola ithuba. Yebo phela kuloko khononda khononda lokho ozokuzwa kumabandla. Kumanje nje iCASA ilawule ukuthi kule advert yase Democratic Alliance ibechisa ibonisa umzekeliso wokuchiseka kweflag. Yona abantu abaningi nomongameli welizwe imbali uCyril Ramaphosa wayegqikile nabantu abaningi babeyigqikile leyo advert. Sekungathi SABC ibingasayiflaythanga, iCASA yathi hhayi akukho njalo ayiflaythwe leyo, futhi yakufaka lokuthi SABC kumele ifayiniswe i-500,000 ngokwala lokho. So amathuba akhona abanikwa abezepolitics. Yebo phela kunokukhononda kumalunga e-MK ukuthi kungani kukhanya kungathi kulokucindezelwa thize kukaZuma, kodwa lokhu sikuzwa kukhulunywa.
Phambilini sike sezwa abanye besithi kungaba lukhuni kuzizalwane zeZimbabwe lezamanye amazwe ngoba udaba lwabantu bokuza lukhanya belufuna ukuthi lusetshenziswe ngabona labo bezombusazwe. Kugcine kusenzakala yini njalo ngokubona kwakho ngemva kokhetho akusoze kube sekududulwa yini abantu?
Akwenzakalanga ngohlobo lolu esasesilwe sabela, kodwa inkulumo ilokhu ikhona phecelezi into esingathi yi-rhetoric ikakhulu kumaqembu njengeqembu eliholwa ngu-Gayton Mackenzie evele lithi ama-foreigners akahambe. Yiyo i-core topic yekhampeyini yabo. I-FF nayo izwakale isiklarifya kangcono ukuthi yona kahle kahle ithini ngokuthi nxa ithi abantu abakhululeki ukungena kwele South Africa kumbe kungabi nemingcele yakuklarifya ukuthi yona ikuchazi kanjalo. So i-topic leyo iba nkulu, kodwa uyakubona ukuthi nalo elibusayo ibandla i-ANC isizwakala lokhu iqina ngakho ukuthi abantu baphandle. Nayo i-NK iyazwakala iqina ngakho, kusho i-migration kahle kahle is quite a topic e-South Africa-ke. Ukuthi kwenziwe into nje budedengwa akukho lula. Umthetho kumele ube yiwo otshoyo.
Lobo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphatha amandla senhlanganiso ezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ongwe manje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Njengokwethembisa kwethu, namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lomnumzana Shinkirai Nyandare, omunye owaqala uhlelo lokuphathisa abagwetshelwe amacala abangawenzanga olwe I didn't do it, IDDI.
I didn't do it, i-abbreviate kumbe yasawa ngamafitshane sathi i-IDDI. I-IDDI kumele ukuthi I didn't do it. Ngesintu sethu sithi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othola ukuthi emthethweni ngenxa yokuthi nje awulagqwetha kumbe awulamuntu okuncedisayo okumelayo enkantolo ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga kungelabo bufakazi obucacileyo kumbe obupheleleyo obuqondakeleyo esithi injustice. Ugcina usuyephethwe i-sentence enkalakatha. Ukuthi yakwethuta la ukuthi usuthole 50 years kodwa wena ungayenzanga into yangikhona kuthe uhlengo le omuntu.
Nxa selithole umuntu ohlangana le ndubo lezi lingena njani lapha?
Thina sesithatha umuntu nalwana sesikhangela-ke icalela sesithi hayi wona ungumuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejenini icala leli. So genuinely wena ukwenzile na yena sesithi hayi mina nonto mina angikwenzanga into leyo. But usually iqiniso livele liyazimela umuntu yawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona zabe zimvakale ngayo ama-fact angikhona nama-evidence abekhithiwe onkantolo yabona ukuthi umuntu lo kakwenzanga okweqiniso lokhu abathi yena wakwena. Thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted person.
Njengabatsha laqalisa njani beselile mali nayo yokuphathisa kumbe kulezinye iindlela zokuqala?
Leyo yinto esivele sikhule siyinto esiqale sikuyilananzelela ukuthi hayi azima ungenamali vele kunzima into xa esinto but akunjani thina sinje so sinjengesiyiti kunje kanje so ukuthi sesifike kusigaba lapho esikhona khona besingivele singabantu esiqale singenamali sithi uma e-university mina ngiqede 2020 e-University of Pretoria and njengomuntu akade osebenzela phala laphiya eZimbabwe ngazama lokhu ngazama lokhuyana ngingakagidini ngokuhamba ngalokhu evele enzele ngokufundileyo e-university ngazama ngasenza imandasi ngasenza ngathi but my bigger goal always to do ukuthi ngiyakwazi into engiyifunayo.
Siyawubona umzekeliso wakho lapha pho kwabanye abasakhulayo thini kibo?
My encouragement to anyone who is motivated and there's a plan and there's a vision is be very patient, number one, yes. But at the same time, never be afraid to set up the conversation. Ngoba lokhu kungiso sikhona apha namhla siyithule ithi kuqalise ngendaba yokuthi saxoxa sezi nabafowethu abanye sizixoxela sithi no madoda sicedile asilamali yokuyangaphi inxa yetholukthi lithuthela sisethengikhoku la ma-chips abanaasilani sizilakshure but we've got a bigger vision and the future is in our hands. So if we pull back thina ngokwethu akula lito zoyenzakala. Imali in our economy even in Zimbabwe it's a hard economy already. But inzima injalo, it doesn't mean ukuthi there is no progress or there is no groundbreaking ideas that we have. We do have them. But start talking about it. Have a conversation with someone. Put your own poetry there, Kuka. It's because of the conversation that is carried from anywhere. Which no, poetry not one from the line, no, it's a one, you poetry, not from the line, you know, it's a high school. But poetry is the department thing. The department thing. Talk to someone. You know, in doctor in networking and the networking has really brought it up to the opportunities that we get now. And we are only just groundbreaking. We only just meet the ground in where we are going. These are opportunities that are coming our way. And you need to go in a little corner or you can get that life.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Shinkirai Nyandare owe I didn't do it, IDDI. asihlangane ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko
wethu.
Kwezamasiko lamhlanje izizalwane zeZimbabwe sezisabalele emazweni aphetheya zidinga amadlelo aluhlaza. Kuba ludubo ngesikhathi sokulobola lokuvela. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uthi ukuthi sokufosa umuntu ukuthi hayi athathe lowo muntu abephaswara ngoba yayiqiniselishi ukuthatha umuntu osebhotswana wonesezimbabwe hayi vele kakusebenzi ukuthatha umuntu esecanada wonela uthi sesithathini vele kuhle kuphikisane lebala lona lesithi lithathini sokudala ukuthi abantu abathadileyo badla ngabantu abahlala bengandawoni njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye osaki omunye abe lomunye omngane okuyinto engekhoyo esintini sakwethu njalo kuyinto elihlazo ikakhulu kithi omama.
Kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kule nkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo yayithathwa ngabo-anti
kwabathatheleyo bobabili into zeWhatsApp into zobulezi bulenjina zisebenzi kwabathatheneyo bobabili obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulimi ama-WhatsApp obabakazi yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawo xa besecanada canada xa bese-South Africa South Africa kungenxa yani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawoyo xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilutshwana lokuyana okokuthi umuntu uyoagada umfazi yena esecanada umfazi elakhe ezimbabwe hhayi kulihlazo elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo phela umuntu kathathela ukuxoxa naye ngokulela kuthathela ukuthi akuwatshela ku-ayinele kuthathela ukuthi akuphekele kuthathela ukuthi akuvuse buthongamelele xa isiwusuhoqa kubi athi sokutheni sikasinikiwe sokutheni sikajuda uhoqa njani thikilika kunengi okuvusela umuntu elele so kuqakathekile ukuthi nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp.
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela o-anti khonapho
hayi babe ndawo yakulizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngavali ilaba nabo kuhlobo okukhathana solongu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lomkhwenyana athathi nabayi ebukane wabo phakonale mabhuseni enkayi abathi elithi umntwane selomngane batsho bathi hhayi kubambenini keselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba akula muntu ongasebenza ecanada engayikibo loba nini sebe sokumele ukuthi babe beqhubeka besazakala ukuthi sebehlala ndawonye kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini baphiwe inlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela
amalobola bese bhadalwa nge-MoneyGram
ukuthi sikhulumisane sithinithini kodwa amalobolo phela into into ehanjiswayo ikuzibusiseke sekungathi osikhulumisane izimadlalela ezinale lezo ziphume ukuze kodwa kulindele ukuthi uyeza uzolizela ilobolo ekhaya naye vekahlahlale koqa ukuze efikile leso sikhathi abandizenazo afika bizihlele bizigqile ahlabe nakhiphe khona ilobolo
manje lokwani kwakusenzakala ekadeni ukuthi nxa sekungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona lekhatshana
kuhlupha ke konapho ukubona ama-divorce semaningi kangaka asedala yikho konokho kheli ukuthi wakumele ecebela kubabakazi fo ubabakazi abe ngasabonela asatholakala idula ukuthi usiye banganini abangane bathi mina kuyini jele benyakwenza so mina kuyini abangane besele kulahla bakulahle ngishime endiwapho ngenxa yokuthi uhlele ubabakazi eduze oza kuphuthela into eziqondileyo akube nephasa amaphala.
Loke ngunkosazana Stars Mathe Thebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo lwezamasiko. Ungamanje ke sengilithiya ezandleni zika Ntungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngolunye usuku njalo lokuvuselela umoya siyithathe ke indaba yethu esigcina esikhuluma ngayo esiyithola encwadini kaEzekiya isahluko 37 labo okufundeka kanje kulabo abayikhuthileyo. Sizayibala isikola kuvesi 1 siya ku 5. Uvesi 1 kufundeka kanje. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigqila amathambo. Verse 2. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka emaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Verse 3. Wayesethi kimi ndoda nomuntu lawa amathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova na uyazi. Verse 4. Wayesethi kimi profita phezu kwalawa amathambo uthi kuwo nina mathambo omleyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5 labe siyagcina khona. Isho kanje iNkosi uJehova kulawa amathambo ithi bikani nyawu ngenisa kini umoya niphile. Lihlobo zeNkosi ezithandekileyo ngesikhathi esedlule esindawonye sakhuluma ngesikubonayo phakathi kwemuli phakathi kwemindeni eshiyeneyo. Namhlanje ke sisuke ke emndenini sikhangele ilizwe izigodi zakithi laba esihlala khona leziqinti ukuyagcina ngokuqela lona ilizwe ngokwalo. Nxa uhamba emgwaqweni ulalela kumbe usemchoveni kumbe usebhasini kumbe usesibhodaneni kumbe usedibheni kumbe usesikotshweni usesikolo usemsebenzini ingabe kungabula abantu abahlaba ngana khona sengithi le ndawo njengokujabula njengasemabholeni uzahlangana le nkulumo eziningi ezitshengisela ukuthi abantu bayazifananela la mathambo omileyo. Bakhona abantu abathi lanxa belezimo zokuba ngabantu kodwa impilo yaphela kudala kubo. Yikho amaNdebele esithi umuntu uyazilahla amathambo uyazidela azikhohlwe ngenxa yesimo azifica ekuso. UNkulunkulu watshengisa ke uEzekiya ukubana akukhangele nampa abantu okumele baphile sebomila kusela lutho lezenzo zabo lenkulumo zabo sezingezomileyo azilampilo zinkulumo zokuletha ingxabano eziletha ukukhathala eziletha indlala eziletha ukuhlupheka ebantwini. Uthi ke uEzekiya uyabuzwa labo bona abantu abanje bangabalalo elinye ithuba lokuthi baphile bathole imisebenzi balime bavune babe lezifuyo zabo ezinhle bavakashe lana benze konke nje abantu abaphilayo njengoba sebephonguba nje sebephongufa namathambo omileyo kaba sengathi sebelahlekelo lithemba kaba sakwazi ukuthi babambe ngapi uthi umtata abantwana bazawudlana akhangile lalabo abaphetheyo aficithi labo ke ngcinye iwamathambo omekwedlula awakhe ngoba nakabalandaba kaba naki muntu bazenzela santando. Abantu sebakhathala, abantu sebephila ngenhlamba ngokuthethisana ngokusolana, abanye abantu bomile inhliziyo zabo vele kasadizi, lanxa kusenzakala ulutho umuntu vele kasathinteki. badubeka abantu bakaNkulunkulu bafana lamathambo omileyo. UNkulunkulu uyakhangela bona ukuthi abantu bami bazibadubeka, ngisho laseZimbabwe badubeka. Kodwa ke abuye athi laba abantu bazavuka kwelinye ilanga baphile, ngoba nabalethemba bakhuleka kuJehova uza kubaphefumulela umoya kuthi lokho okubaphambanisa akususe endaweni yakho afake okuza kubaphilisa. Asikhuleke Baba Thixo oyingcwele, phefumulela umoya wakho esizweni sakithi, abantu bakho baphile njengokumisa kwakho. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya. Silomfundisi Thande Nkosi Mkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile. Odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Dynamo uCarrington Gomba uthi kwasala kancane ukuthi azodlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka ka-2007. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyasipha lolu daba, kodwa uqala ngokusethulela ke impumela yemidlalo edlalwe ke lamhlanje.
Iqembu elihlezi phezulu kwengalanele Manyika Diamonds linqobele wange nge-1 kanya okuyimpumela yetsho ukuba selile miklomelo ngamashumi amabili lathuba mune munye 29. Iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lisendaweni yesibili engalaneni ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lathuba mune 28. Endaweni yesithathu kule qembu leSimbabwe lona elinqobele Cape United nge-2-1 njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lane 24. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leHighlanders libe ngutshili lobhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel njalo limpumela itshiye ibhoso isendaweni yesine ile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22. Emdlalweni ophakathi kwamaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo, iqembu leArnel libe ngutshili lobhanqa 0-0 leBulawayo Chiefs emdlalweni oku kundleni luveve. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Okakatheso Njanji uyaqhubeka ke esixoxela ngodaba lukaCarrington Gomba.
UGomba uthi wayezimisele ukuyadlalela iqembu leHighlanders esuka kuqembu leWange, kodwa abachitheka sebugayiwe.
Wayekwayenzakala 2006-2007 iHighlanders yayivuke emfundo esibili kulo mathembu wamfonela savumelana. Angazi ukuthi yini into eyayenzakalayo sokusele ama-last minute nje ngiyezwa ukuthi ngirejistiwe ku-Dynamos ku-Champions League, lapho engagcina khona sensiyabo kuthi namba zingasahambani. Lami angikwazi kwahambani ngoba vele ngangidelizi kwamntu ngiyaku-Highlanders.
UGomba uthi loba isifiso sakhe sokudlalela iqembu leHighlanders singafezekanga, akalansolo ngoba efike wakholisa kakhulu kuqembu leDynamos.
Ngangifisa sibili ukudlala kuBhoso ngoba ngangilabangani ngalo onaovusa ngisasidlala sonaational team bengitshebe ngibathazi ukuthi ngangifuna sibili, but akusayenzakalanga. Kodwa isifiso sasikhulu, kodwa ngakho angisoli ukuthi ngajoyina iDynamos ngoba lapho ngale ngadlala iChampions League kwaba mnandi.
UGomba ube yingxenye yeqembu leDynamos eliphelele kusigaba se-semifinal kumncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ka-2008. Uthi ukufananiswa lo mdlali waduma edlalela iqembu leDynamos uCalisto Basua ngesikhathi esakhula yikho okwamkhuthaza ukuba abophe ziqine emdlalweni wenguqu.
Okwangikhuthazayo ukuthi abantu abaningi ababedlala ibhola babengibona nje babemphisiwe ngoCalisto Basua owayedlala iDynamos. Ngahlangana lalelilanga I'm going to go to the house.
ukomba uzalelwe edolobheni leWangi mhlazinhlanu kunyanga kaMbimbitho ngo-1985. Udlalele amaqemba kweleZimbabwe abalisa eleWangi, eleGunners kanye leDynamos. Ngaphandle kwelizwe udlalele kweleDemocratic Republic of Congo lapho adlalele amaqemba abalisa eleSaint Etoile Lupopo kanye leDon Bosco. Kuthi ngaseZambia udlalele iqembu leRed Arrows. Khathesi uyimanager yeqembu leZPC Wangi, lona lidlalele ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe esesuka eZambia. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwakathesi sengilivalelisa ke ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.